izikolo zikhweze imbadalo kulithemu ngoba iza kubande kulamanye osekuthe iningi likhala ezimathonsi. Umnumzana Lamoncube Matobo uthi njengabazali badidekile ngemali efunakala ezikolo.
Abadala bayakhala indawo zonke,
kakhulu kakhulu abadala bakhaliswa zimali ze-school fees.
Kuba lokunzimanyana mpela obukhulu kakhulu, ngoba ukuthi imali bazithatha azazithatha ngaphi, kunje isimo sakhona siyasinda. Abantwana bafanele badle, abantwana bafanele kubhadalelwa i-school fees. Yonke le nto leyo isithwalele ubunzima obukhulu kakhulu.
Umnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi eMawane eGwanda South uthi imali ebhentsheni ayitholayo ayithengi ezitolo zemaphandleni, okuludubo olukhulu kuye.
Kuphi kakhulu embona abantu hlangana labo usukhumani abantu bayaseka ngoba i-RPGSD ekhaya kayisebenzi, ungasukeli malini imali ivele kayisebenzi. RPGSD ayisebenzi hlangana labo, ma ungela mbuzi ungala nkuku uvele kakuhle. Uyathengaai emakhaya kufuneka irandi le-USA kuphela, okunye konke lokhu vele ababambi irandi le-USA.
Umnumzana Vusa Nkala weGungu eGwanda South yena ophila ngokubhoda ethengisa uthi ukuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 kuzavuselela ibhizimusi yakhe ebizitshabalala ngenxa yeziqondiso ze-lockdown.
Eyi, bekulobunzima kakhulu. Sekuphose kwangani kuyaba ngcono ngoba bayangani badedisa mpijana kwayengezwa lezikhathi ama-lockdown lawa, ngoba hayi angendlela kade engakhona ama-lockdown lawa esivalela lokuthi umuve usuke lapho khona usiya kwelinye idorobho. Njengathi nje okwethu i-business yethu yabe iyi-mobile evuma ukuthi ubulokhu uhamba uthengisa uhamba, yabona. So kungasakuvumeli lokuthi uhambe, hayi kodwa sekungconywana khona lokho.
Unkosikazi Thando Mawuba wematanangombe eGwanda South ongumbalisi emaphandleni uthi kungenani lokuthi uyasebenza uyehluleka ukuthi aziphilise njalo anakekele abantu bakhe ngehola lamukelayo.
Impilo yokuba ngumbalisi isinzima kakhulu ngoba abantwa bethu abakhangelele ukuthi sibenzele khona asisenelisi. Ngikhuluma nginje ngilabantwana ababili high school abafuna i-fees e-amount efika phose ku-100,000 RTGS, bafuna i-grocery, babhadalele njalo i-examination fee. Konke lokhu kubuya phezu komuntu ohola imadlana engatholutho.
Iy'nhlanganiso zababalisi zithi iningi lababalisi lokhu lingakabuyeli esikolo ngenxa yoduko lwemali. Umnumzana Dabeza Joe ongunobhala jikelelo wenhlanganiso yababalisi e-Educators Union of Zimbabwe uthi ngxenye yababalisi kayikafiki esikolo. Amazwi la asekelwe ngumnumzana Agent Moyo wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe othi uhulumende kumele ahlale phansi akhulumisane lababalisi hhajhi ukuthi abenze inhlekisa.
Ababalisi abaningi abazange behambe esikolo. Sithi uhulumende akabize abameli bababalisi kuhlale phansi kukhulunyisane lapha ukuze izikolo zivule kuhle.
Kusenjalo uhlangotho olubona ngemhloliso yesikolo olweZimbabwe Schools Examinations Councils lokhuthaza abafundi abehluleka ukubhalisa imhloliso yalo nyaka ukuthi lolu hlelo soluvuliwe njalo sebengazobhalisa kusefike ekupheleni kwalenyanga. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.